Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhuluma lenduna uMathema.
Ngiyabonga babantu.
Yebo, lapha nduna kulodaba lokuthi sokuphenywa lokho umbhuqazi wekukhula wondi. Kodwa abantu bayakhona lapha bathi kathi lizathonisa njani amacala lo munye onguye owenza amacala engekho. Selithonisa futhi abantu bathi vele kathi amacala abanjwa njalo ezinduneni yini kumbe lokho sokuqalile ukuba njalo.
Ngibona ngani kuyaqala njalo kungumhlola lokhu esintwini sakithi. Ngibone ngani siyakwazi sonke even ngesilungwini kakula para elake lathoniswa kungakamunye omangeleyo kumbe omangalelweyo. So into ekhona loba sihamba siyabuzwa abantu kuyadingakala engakubiza ngesilungu ngithi a balanced engagement where we are to stay i-voice ka-perpetrator kuzwakale njalo owahlukuluzwayo ukuthi uthini yena. Ngoba akula nto engazwakali ngancane ngathi sithi sifuna ukwenza i-proper healing kufanele kesizwe ukuthi owakwenzayo wakwenza ngubani njalo wayekwenzelani. Khonokho kuyadingakala ukuthi kucungulwe. Angiboni ukuthi izinto na kufanele zihambe ziparametho zisabanga ukuthi zizabuza abantu kuphela ababa lohlupho lolo lwabahlangana nohlupho kungazwanga lo munye owakwenza. Ngibona ngani umbuzo nalo uzabahlupha kakhulu izinduna ukuthi owakwenzayo uzabuzwa nini. Ngoba naye kufanele sizwe ukuthi yena wakwenzelani nxa kuyukuthi ukhona njalo sisazakali kwazakali ukuthi uma kwenza kwakungubani. Singafunga uginyela emnyameni nje ngoba nxa uginyela emnyameni isikhathi esiningi wayefuna sidlala empukane. So kufanele kube izinto ezibekwa phezu kwetafula kube mgceke nje ukuthi ukwenzakalani njalo kuzakwenziwa njani kungaze kwagijisa ukuthi kubuzwe lowo nguye owahlukuluzwayo. Ngibone ngani kuyabe kungasonto eqondileyo. Okwesibili kuleyo ukuthi kuthiwa abantu abasemadolobheni bazalanda induna yabo. Ngibone ngani kakusebenzi ngoba ngithi lapha i-economy kayimanga kuhle siyakwazi sonke ukuthi ezomnotho kazimanga kuhle. Njalo phezu kodaba lolo abanye abantu abaningi basuka bezondile abanye bazathatha emadolobheni abakasifiso sokubuyela kulapho okwenzakala khona izinto zenezi. Abanye babaleka baze bafika emazweni oku-South Africa abanye umhlaba wonke nje abanye abantu babalekiswa i-ground bayachacha lapho abachache khona. Andidingakala ukuthi nxa kuyukuthi into leyi ilungiswa okweqiniso kungalawo kumachachela ngaphakathi kuyadingakala ukuthi abantu bonke bonabo babe yingxenye yalokho. Okokuqala vele okuhle kukhanya ukuthi uhlelo lolu alusohlelo oluqondileyo ebantwini. Yikhonokho ukuthi imigilenzi injana siyakwazi sonke ukuthi yaba nohlupho lwahlangana nabantu bemathebeleni north yaba nohlupho lwahlangana nabantu bemathebeleni south. Kodwa yena kathesi sikhuluma ngedaba lenki sikayilizwa zakuhlanganele ezinye izinduna zangkhona kazingeni lomhlangano. Sokwenziwa ama-training bona bengekho ukuthi kusiphi isibanga kambe laba bantu abuza kuthiwa babe khona kulolu hlupho. Ngoba yinto eyi-one okufanele ilungiswe yonke kusiyabhamba konke ne-zipra properties okufanele ukuthi kubonakale ukuthi ama-zipra properties ngoba kwakuyingxenye enye into ye-ground okufanele ukuthi isivalve ka-one kungabe lokho kushiyelwela kumbe kulethwa kwizinto lokho on a piecemeal basis. It doesn't work.
Liza kubamba njani nduna?
Hayi angibone ngani kusafuna ukuthi kukhulunyiswane kusafuna amatafula ukuthi kuhlale phansi kukhulunywe kwenzakale into eliqiniso ezasiza uzulu hayi ezasiza ofuna ukuthi kuhambe ngendlela yakhe. Ngibone ngani lapho siyabe silahleka isintu kasivumi ngoba kufanele kube nomuntu oxolisayo noxolelwayo phakathi kodaba lolu.
Khona vele uzahlule icala ubuyele futhi kumuntu yena lowo ufike ukuthi akubatshele phela abantu ukuthi ngakutshontshela njani inkomo zakho ngakwenzela lokhu.
Mina ngangakhangelelanga ukuthi vele into leza hamba ngalelo hlelo. Ngangicabanga ukuthi njengoba vele kulama-best practices that are done with the offer yiwe ngangikhangelela ukuthi kuzayanywa kiwo ukuthi njengesizwe sisebenzise okwenziwa ngumhlaba nje wonke ngoba u-revertiwili lo ngibona ngani kuseceleni njalo izinduna zona-ke kufanele ukuthi nxa zihamba zisiya ebantwini bazo kumbe kuma-subjects azo zingahambi ukuthi zihamba ziyizinduna bekufanele zazi kufanele ukuthi zihambe zisiya nika ama-subjects azo i-confidence yokuthi njengoba uhlelo into ye-ground le sonke siyakwazi ihlale kakhulu ngaphansi kwekhapheti. Okwanamhlanje sokubekiwe ukuthi bephezu kwetafula okuthi abantu ukuthi bavuleke babengake bavuleke abantu nxa ukhangele i-composition ye-presidential consultation commission babengeke bavuleke ukuthi baveze okungaphakathi kwabo ngoba bokungabanye abantu abavela engcenye abaphathelene nolimi lolu futhi olwabaphambanisayo ngesikhathi sonisana kubulawa abantu so abantu babe ngeke bakhululeke ukuthi bakhulume ungakhangela yona leyana elabonare kwakulonare lolesi uncube yibo abantu ababe kulo umfubulo engangikhangelele ukuthi nxa kwakuyukuthi khona kuhanjwa kusiya kubonwa abantu kwakufanele ukuthi kube lezinduna phakathi kwenze ukuthi izinduna zibeke abantu i-confidence ngaleyi subject
le yinduna umathema ekhezi siyakubonga ngodaba lolu kusasa
babe lobo logogo kanti lezinye ziziyawazi namasiko kanti lamanye amazwi bayawazi.